Indaba ngamafitshane lilo Gibbs Dube. Umnumzana Lindela Ndlovu osanda kuphuma esikhundleni sika Vice Chancellor ekolitshini leNust kaSeko. Abantwana ababili babulawa lizulu lesiqhotho ePlumtree. Obunye wabo ungcwatshwe lamhlanje. Umnumzana Emerson Mnangagwa umsekeli kaMongameli Robert Mugabe uthi akumelanga abafuna ukuvula amabhizinisi eZimbabwe besabe udlakela olubika luhlasele ibandla lakhe. Uthi labo abafe ngempela viki beganyulwa ngehloka akulani lebandla lakhe. Izizalwane zeZimbabwe zithi kuyadanisa ukuthi abanye babo balesandla ekufeni kwabantu ababili eSouth Africa ababulewe ngamasela ngokuphoselwa emanzini bebotshwe izandla. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi kazenelisi ukukhuza abantwana emazweni ngenxa yemithetho engavumeli ukuthi bakhuze abantwana ngoswazi lokunye okutshiyeneyo. Uhlelo lweliphuma lendaba litshona lendaba, uChris Gande usethulela udaba lwamabhonasi eZimbabwe. Ulive Talk lamhlanje sihlolisisa ezokulima ngesikhathi kungakhanyi ukuthi izulu liza kuna kahle lonyaka eZimbabwe. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930 12080 shortwave frequencies. Sitholakala njalo kuFacebook kuVOA Ndebele.